Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngilamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 6 zivandlela 2022 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sasivele sihlala sibatshela ukuthi ama by-election la ngabe alandela umthetho ethi angaba khona thatha 90 days yokusibalo la ma by-election ngenxa yokuthi izana yayilokhu sesaba kade sisebebuya nje vele hayi akusethusi sizimisele abantu bonke bamile bameli ama by-election ngoba sifuna ukubatshengisa qotho ukuthi into ebeyenza le ayisozi bancede ngalokhu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ubana ukhetho lwama by-elections luza kukhutshwa kwinyanga ezimbili ezilandelayo mhlaka 26 Mbimbitho.
Izolo ebusuku izakhamizi zebhalakho zithi zize umdumo zacabanga ukubana kungabe kungamakhalameda ezimayini kodwa okwenzakaleyo kubana bekudutshulwa ilitshe elesikhumbuzo sombhuqazwe elapha kwakhona phansi.
Ilitshe lokukhumbula abantu ababulawa ngombhuqazwe kugugura wonke ebhalakho elibikwa efunyeni lidiliziwe nokuphoselwa okudubukayo izolobusisa ngabantu abangaziwayo. So kwedlule umnyaka abalandeli bakamnumzana Donald Trump owayengumongameli welemelika bazama ukumisa ukuvalwa kwama-electoral votes edalele Congress lapho abangena khona ngodlame. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla ezombusazwe kweZimbabwe athi aselungele ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olukhangelele ukwenziwa kunyanga ezimbili ezilandelayo. Lokhu kungemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa eyasengelanga lokuba lolu khetho lwenziwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa esebenzisa umthetho owe-Statutory Instrument 2 of 2022 wazise ukuba umhlaka 26 Mbimbitho 2022 kulapho kuzaqhutshwa ukhetho lwama-by-elections lokudinga amalunga edayela ephalamende lawekhansili alikhulu lamashumi amathathu 113. Izikhundla zedayela ephalamende zasala zingaselabantu ngemva kokuxotshwa kwamanye amalunga lokubhubha kwabanye. Iningi lalezi zihlalo yilezo ezazingeza bebandla le-MDC Alliance ephalamende lakumakhansili abaxoxa i-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora, yona eyaphiwa imvumo ukwenza njalo ngumthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ngomnyaka ka-2020. Amabandla ezombusazwe amukele ngenjabulo lombiko okhetho. Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulume se-MDC Alliance, uthi ibandla lakhe lizaveza ukuba yilo elithandwa ngabantu.
Thina be-MDC Alliance sizimisele ukuthi i-constitution yeZimbabwe ilandelwe, lemthetho ye-elections ibe khona. Sasivele sihlala sibatshela ukuthi ama-by-election la ngabe alandela umthetho ethi angaba khona thatha 90 days yokusibalo la ma-by-elections ngenxa yokuthi izana yayilokhu sesaba kade sisebebuya nje vele hayi akusethusi sizimisele abantu bonke bamile bameli ama by-election ngoba sifuna ukubatshengisa qotho ukuthi into ebeyenza le ayisozi bancede ngalokhu.
Abe-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora labo bathi bayathokoza ngokubeka kwelanga leli. Umnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla leli, uchazisa ngalokhu.
Ibandla le-MDCT liyakwamukela ukwethulwa kwamalanga okumele kwenziwe ngayo ukhetho lokugcwalisa labo abakhitshwa ePhalamenti abanye ababhubhayo. ilibandla elikhulu ke MDCT elivele nje lihlala lilabantu abaningi abangathunywa ngabantu ukuthi bayofeza izidingo zabantu lokumelela abantu eParliament. Ngakho kuyinto enhle ukuthi siqala lumnyaka sizahle sigqibe leyo ndima.
Okugcizelelwe ngowaye ngummeli webhinga edale eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda
okuthi ukuthi lokhu okwenziwe kabusethusi ngoba thina vele salungiselela ukuthi sihambe njalo ebantwini ngaphakathi na kwesikhathi esasivele siqanjiwe emthethweni. So ke silungiselele njengebandla ukuthi khona sihambe siye baphinda njalo lokhuyane sabayenza ngo-2018 kwakungani kuya kuba ngomntwana kulokhu esiyakwenza khathesi. Isizathu ukuthi khathesi sesifikile isikhathi selokhuyana ukuthi nxa wadla into yomnikazi sokufuze uyihlanze sokufuze uyikhiphe ngoba umnikazi into yakhe useyifuna. Abantu bebelokhu bemelele kusukisela ama-recall lawa eqalisile. Ngakho ke khathesi isikhathi sokubana abantu bekhithiza. So ngenxa yalokho ke ye siyangena kuma-election njengebandla. Asoze sayekela ngoba asingeke sayekela ngoba le yinto yabantu.
I-ZANU-PF ithi izanqoba kulolu khetho ngoba isebenze kakhulu kumnyaka emine selokho kwaqhutshwa ukhetho. Lokhu kuchasiswe ngumnumzana Munashe Mdudza omela abasha kubandla leli koBulawayo.
I-ZANU-PF libandla labantu ama-by-elections abuya kathesi ungananzelela kakhulu abangelwe yingxabangxoza lokulwa lokuxabana okwenzakala emabandleni aphikisayo. So iZANU-PF lithi isitshengise yona ukuthi endaweni zayo lapho enibi lama MP lama councilor khona kuzange kube lokuxotshana esikubonile opposition. Yikho nje abantu baya kunanzelela njalo uZulu ya kunanzelela khonoko. So hayi silethemba lokuthi thina sizawina leli election as it comes ngoba siyakwazi ukuthi abantu sebebonile imisebenzi yenziwe nguhulumende kwacomrade Emmerson Mnangagwa. Imigwaqo yalungiswa, amadamu ayakhwa.
Embikweni munye okwazisa ngelanga lokhetho umongameli uphinde wazisa njalo wabeka ilanga elikamhla ka-26 Zibandlela ukuba ngelokubhalisa kwabafuna ukuncintisa kulolu khetho edale le-nomination court. Lolu khetho olwalumele lwenziwe ngomnyaka ka-2020 lwadluliselwa phambili uhulumende esithi usaphatheke ngomsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukhetho lwama-by-elections lolu aluthoze lwanceda kangako ukuguqula umumo oselizweni okwamanje, kodwa impumela yalo izatshengisa isimo sosekelo lwamabandla ezombusazwe elizweni lapho ilungiselela ukhetho olukhulu lwelizwe luka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ke lokukhumbula abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi eBhalakwe libikwa lifunyene lidiliziwe ngokuphoselwa okudubukayo izolo kusisa ngabantu abangaziwayo. Lokhu kwamukele ngokuthukuthela okukhulu liningi labantu beMandebeleni. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilitshe lesikhumbuzo elakhiwe ngomnyaka odluleyo ngabenhlanganiso ye-ibheji likaZulu bemanyene labantu bemangweni weBhalakwe libikwa lifunyenwe libhidliziwe izolo kunakekelwa ukuba lingabe liphoselwe okudubukayo. UMabhalane jikelele we-ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uchasisa ngesehlakalo lesi.
Izolo ebusuku izakhamizi zeBhalakwe zithi zizwe umdumo zacabanga ukubana kungabe kungamasalameda ezimayini, kodwa okwenzakaleyo kubana bekudutshulwa ilitshe elesikhumbuzo sombhuqazwe elafakwa khona phansi, okuyikuthi lami sisaza sokuza ukuthi labanye bami sivukele siye khona lesiyekhanyela.
Isikhulumi se-MDC Alliance koBulawayo umnumzana Swithen Chirodza uyasisola lesi sisehlakalo.
Lokho vele into engasimangalisiyo, sibuswa yibo labo abantu ababe yibo ababekhokhela amabutho ombhuqazwe, yibo futhi abantu ababe hlasela abantu besiNdebeleni eTanzania singakatholi uzibuse lapha eZimbabwe. So lokho kubhonjwa okwelitshe akusimangalisi, vele yikho kutshengisa ukuthi sikhokhelwa yibona laba abantu abalenhliziyo ezimbi.
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma laye usole kakhulu okwenzakeleyo, ethi senziwa ngabantu abangafuni ukuthula emaNdebeleni. Mathema laye usole lesi sehlakalo, ethi lesi senzo seqa umlomo kamongameli. Lukhulu wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthi ubengakezwa ngalesi sehlakalo kuthi inkokheli zomdabu ezibalisa uChief Mtshana Khumalo, uChief Nyanga Zonke lezinye labo bethi bebengakatholi umbiko ngalolu daba. Amapholisa aweMathebeleland South bathi udaba lokudilizwa kwelitshe sebelutholile, bazaluphenya njalo lumangalwe ngaphansi kwenombolo ezithi 454-2320 RRB. Lamuhla buye lokhu bengakatholi umkhondo walabo abadiliza amanye endaweni efanayo. Sokungokwesithathu kudilizwa amatshe ezikhumbuzo zeGugground eBhalakwe kungatholakali umkhondo wabadilizayo osekuchiye iningi likhathazekile. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nguAnastasia Ndlovu.
Inani lasebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe selisedlula izigidi ezine, 4.1 million. Kuthi asebehlatshiwe wonke omabili sebeyizigidi ezedlula kancane ezintathu, 3.2 million. Inani lasebehloliwe batholakala begcikwane leli elizweni jikelele lokhe lolubhubhane loqhamukayo ngo-2020 selifika kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 219,057. Asebelatshwe basila kulomkhuhlane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amabili, 189,713. Labulala abedlula kancane inkulungwane ezinhlanu, 5,092. Sokwedlule umnyaka wonke abalandeli bakamnumzana Donald Trump oyingumongameli wele Melika bazama ukumisa ukubalwa kwama-electoral votes edalele Congress lapho abangena khona ngodlame besithi ukhetho lwalungaqhutshwanga ngemfanelo. Lokhu kukhanya kwalulaza isimo sokuqhutshwa kokhetho eMelika. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukungena ngenkani eCapitol Hill kwabalandeli bakaTrump mhlaka 6 Zibandlela walandela umhlangano owenziwa nguTrump nabanye bakhe besithi ukhetho kwaluqhutshwanga ngemfanelo. UTrump wethula umbiko lo ngosuku lolu.
We're going to walk down anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on.
Sisuka lapha sizahamba eCapitol Hill, ngizabe ngilani sonke isikhathi. sachayela izandla abanye babo kodwa abanye sabe sibahoza kakhulu. Kasoze sithole umbuso wethu nxa sibuthakathaka.
You'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
Uhulumende kamongameli Joseph Biden uthi ukhathazekile kakhulu ngokwenzakala nyakenye njengoba uTrump ukhanya waqamba amanga esithi uqilwe libandla lamademocrats njalo uqhubekela phambili etshela abalandeli bakhe amangala. UBiden namhla utshele uZulu ekudalele kuCongress ukuba kubi kakhulu okwenziwa nguTrump.
For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the Capitol. But they failed. They failed. And on this day of remembrance, we must make sure that such attack never, never happens again. The former president was preemptively sowing doubt about the election results.
Why umongameli wayefuna ukuvimba ukuba kuqhushelwane umbuso? Why umongameli waqala kudala ukwenza konke lokhu ekhuluma amanga sonke isikhathi?
He built his lie over months. Wasn't based on any facts. He was just looking for an excuse, a pretext, to cover for the truth.
UBiden uthi uTrump wazihlalela eWhite House ebona kuhlaselwa idale leCongress.
What did we not see? We didn't see a former president who had just rallied the mob to attack, sitting in the private dining room off the Oval Office in the White House.
Waye umongameli wazihlalela okwesikhathi eside engayenzi lutho, kenzanga lutho ngitshola kancane.
Watching it all on television and doing nothing.
Uphinde wathi kwenziwa ubuchapha obumangalisayo mhlaka 6 zibandlela.
He's not just a former president, he's a defeated former president.
Wakhitshwa ngevoti esikhundleni. Wehluleka ukuveza ukuba waqhilwa njani.
The former president failed to make his case.
Unkosikazi Kamala Harris umsekeli wakhe uthi kwaphose wonakala elizweni leli ngosuku lolu.
But the extremists who roamed these halls targeted was not only the lives of elected leaders. What they sought to degrade and destroy was not only a building, hallowed as it is.
Esakubonayo ukuthi izidlova lezi zazingangeni eCapitol Hill kuphela. Zazifuna ukubhidliza umbuso wakwelemelika owakhiwa ngabantu kusukela kudala bazama ngamandla wonke ukuwuvikela.
That generations of Americans have marched, picketed, and shed blood to establish and defend.
Kodwa uSenator Mitch McConnell wakwelemelika uthi okwenziwa ngamademokrasi kuyamangalisa ngoba bafuna ukuthi basebenzise usuku lolu ukwenzela ukuthi babuse okungapheliyo. Uthi konke konokhu abakwenzayo kuveza ukuba bathanda ukubusa. Kwabhubha amapholisa ambalwa kulandela isehlakalo lesi edale leCongress kwabotshwa abedlula amakhulu ayisikhombisa 725 labo ababetshengisela njalo bephindlisa isakhiwo lesi. Abanye babo sebagwetshwa yimthethondaba kube labanye njalo abamelele ukuthoniswa amacala atshiyeneyo. Abacubungula ezombusazwe bathi kuyethusa kwenzakala mhlaka 6 zibandlela njalo akwaziwa ukuba kuza kwenzakala kukhetho olulandelayo kumbe haji kwele Melika. Kule komiti konamanje ephenya akwenziwa nguTrump labalandeli bakhe. Kulabanye abalandeli bakaTrump abangafuni ukwethula ikulela ikomiti le. Ubufakazi ngesehlakalo lesi
abaningi bangkhona abangabasekeli baka Donald Trump bala ukubuya ku committee leyo. So ukwala lokhu kubi kakhulu ngoba nxa besala so batshengise ukuthi bayadelela.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Thabanginare ingcwethi ezimeleyo.
Abaningi bangkhona ukhanya balokhu bekholelwa indaba kaTrump ukuthi hayi yena kodwa wawina i-election.
Umnumzana Evidlela Ncube ugcizelela esithi
nxa ngabe iCongress kumbe iParliamente noma ngayaliphi ilizwe ingasakwazi ukuthi ikhangele lokho okwenziwa nguPresident lala abasebenza labo, kutsho khona ukuthi kuyabe sekulontando kayiphikiswa esihlalweni.
UTrump kubikwa ukuba ufisa ukungena kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024 loba kunabanye abakubanje lakhe la Republicans abathi lokhu kuzalulaza ukubuswa kwelizwe leMelika. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland, ngingokhiphi Stube.
Live Talk lamhlanje uhlelo asilihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana lobhubhane lwe-COVID-19 elizweni lakwamanye amazwe. Njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa esebeke ilanga lapho ukhetho lwama-by elections oluzaqhutshwa ngalo elizweni ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho, amabandla ezombusazwe asehle aqala amalungiselelo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi yegcubungula ezombusazwe endawonye lomnumzana Ambrose Svindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo eyisiphathamandla seZimbabwe Congress of Trade Unions ngalolu daba. Usibindi usungula lingxoxo.
Well, eqinisweni indaba yama-by elections abantu bebeyikhangelele vele emuva le. Bebehlala abantu bekhonona ukuthi ngobuningi sebathathelwa esingathina ngaba abafelayo ama-irrevenue abama-representatives ngenxa yokuthi bevubele monakalo yenza ama-records ayenzakala abantu besebengafela abantu ababamelayo. So ke abantu bebevele bemele lelo suku. Yebo kambe kungaba le ngxaki ze-COVID landilani, kodwa ke abantu ngibona ukuthi kwela ma-by election bayakuthakazelela ngesizathu sokuthi sebethole ithuba lokubana bazikhethele abantu ababamele ababafunayo, hatshi abantu laba ababamele ngenxa yokuthi sebevala isikhala esavulekayo. So abantu bazimisele i-by election bekhona.
Siyabonga mnumzana Nkomo. Njengengcwethi yecubungula ezombusazwe, ubona ilizwe lifanele yini ukuthi liqhube ezokhetho?
Ngombono wami ngibona zani ngivumelana lobaba uSpindi. Ukhetho lwama-by elections lalumele libe khona last year kusesevele isikhathi kwanxa sikhayele khathesi sokusekunyaka owodwa nje ubana sibe lokhetho njalo. So bona zani khathesi osokunzima isikhathi sangkhona, kodwa bona zani kule nkangelelo kakhulu ku-ruling party ukuthi bekhangele ukuthi abantu bokhe basupport okungakanani. Nazani isizathu sokuthi befake ama-by elections, kodwa aqakathekile sibili. Mina ngikhonana nje ngokuphuza kwangikhona ukuthi kebeseke abantu baza seva nje less than a year, one year and a few months bese bephuma futhi. Kodwa ukuqhakathile ukubona abantu bebe labantu ababameleyo vele eParliamente laku Council. Ngikhala nje ngendaba yesikhathi ukuthi kuphuzwe kakhulu.
Mnumzana Svindi, kungaba lengxaki yini sikhangela ukuthi isikhathi se-COVID-19 njalo abanye ababhaliselanga ukuvota?
Uhlupho lolo siyalulandzelela olabantu abangatholanga ithuba lokubana bangene emabhukwini esithi nayi voters roll ngesizathu sokuthi abanye lingananzelela osokufanele kade sibavote babe lohlupho lezithupha, and kade singakhangela ama-office ezithupha ngale alo hlupho lokuthi kwesikhathi uyafika uzawuthi imishini ifile bathathe nje abantu abangu-40 ngelanga. So ke idwendwe sokuthi abantu abafuna izithupha baningi kunjalo ukuthi ukuthi sila abantu abathile abazehluleka ukubana bangene ekhethweni ngenxa yalo. Kodwa-ke well okuphazamiseka ngibona ungathi thina i-COVID sayo sikhalela abantu bakwemukele baziphathe ngendlela bali baziphathe ngayo ama-protocols alo e-COVID ukwenzela ukuthi xa siya ku-election lanxa kule ngxaki ye-COVID singanekani i-COVID kodwa impilo ingani iqhubeke siya phambili. So ngokunjalo sibona ungathi hhayi i-election kufanele iqhubeke, but njalo ngivumela lo Nkomo futhi uthi intilo engxenye i-by election le kulokhonana ukuthi yaphuza kodwa silethwa kathesi. Ngivumela la ukuthi phosowezilethe kathesi izantiyo siyayazi ngakhona ifuna ukudinga ukuthi kambe isupporting salayo yini kwanakwana kwenza referendum bona laba kwenza kathesi ukuthi bake babona kambe siyisimo bani kwenzeka ukuthi bamiya ku-2023 sebelo mbono ukuthi wokumiso so sesingenza kanti kwanakwana kwenza referendum bona ngathi yinjongo yokuthi wayi belethela ama-election ngalesi sikhathi okusele nje 1 year kodwa ama-election aqathe kuhlabe khona.
Ingqobe yisikuwe mnumzana Nkomo, siyabona abezombusazwe bathi amathuba okukhankasa awafanani.
Hayi lokhu sokwakhulunywa nje iminyaka le eminingi esiyadlula nxa sikhangela ukhetho luka-2018 ukhetho luka 2013 ukhetho mbingeke ezimbili sika 2008 siya 2005 2000 ubana ama political parties umbezombuso ezombusazwe umbezombangazwe ezikopposition sikhala ngokuthi bona abaphiwa ithuba ubana bekhankase kuhle abaphiwa ithuba nxa sikhangela ku media lapho kuthi abaphiwa ithuba ubana labo besakazwe ku state media ku ZBC ama radio and so forth njalo bakhala lokuthi abathola ithuba njalo lokukhankasa asa masikhangela indaba zama khabesi kule COVID nje kunzima ukuthi bekhankase kodwa i-ruling party yona iyabile ikadi lama primary elections last week kade bevunyelwe ukuthi bekhankase bebaningi in the hundreds bezinkulungwane so into yakudala nje kumele ngene noma election reforms ubana zonke inhlanganiso zombusazwe bezombangazwe kumele zinikwe amathuba afana nayo ubana zikhankase nanxa sikhangela kwezomsakazo kakhulu ezomsakazo ze sizakhulumende kuqakathekile iconstitution njalo yakhuluma khona lokho ubana wonke amaphathi abe lamathuba afana nayo so kuliqiniso khona lokho ubana ihlanganiso zombusazwe azilamathuba afana nayo sikhuluma nje nxa kudutshula umbhobho ukuthi anibegijima abanye vele sebeqalisile ukujima abanye sebezaqeda abanye vele abanazicathulo zakhona zokugijima
sibona kusiba lokuthula yini kulolu khetho
hayi udlame amboni mbona azani ukuzasebenza njena khona lokho kwezimali yokuthi ngabantu ngokudla nendlela ezijiyeneyo but udlame sibili okwakhathesi angiboni ngoba leyo ruling party la izama ukubona ukuthi abantu bayisekele okungakanani isiza kusebenzisa lokho ngokhetho lwa next day so okwakhathesi amboni ukuza kwalo dlame kodwa ukusetshenzwa kwezimali lani ngibona kungasebenza sibili okwakhathesi so kuqalile vele khona lokho
yes siyabonga ungasigqibela lingxoxo mnumzana Sibini
esingakutsho ukuthi ke siyacela kithi njengabahlali njengezakhamizi yabahlali bezimbabwe ukuthi nxa singena kule indaba by-election sicela abantu bazibambe kube lokuthula singacathaniswa ngamavoti ngoba sizadingana ngemva kwamavoti asibeni ngabantu abaphucukileyo sivume ukuthi lo ozanqobunqobile lo laye okwehlile uzazama kusikhathi esilandelayo bese sicela kuma-political parties ukuthi abafundise abasekeli babo ukuthi bangabili ungabi lo msindo kabe lo dlame abantu nxa bekhankasa bakhankasa ngokuthula ngoba ilizwe lonke lingelethu kungabi lokulimala kwempahla kungabi lokulinyazwa kwabantu lokufa kwabantu leso yisisicelo esisilethayo kuma-political parties.
Lo bekungumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, njalo isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions. Ubexoxa endawonye lomnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, belo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Singekehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa wazise ukubana ukhetho oloma by-elections luzaqhutshwa kunyanga ezimbili ezilandelayo mhlaka 26 Mbimbitho. Ilitshe lokukhumbula abantu ababulawa ngumbuqazwe weGugurawundi eBalagwe libikwa lifunyenwe lithi liziwe ngokuphoselwa udubukayo izolobusisa ngabantu abangaziwayo. So wedlule umnyaka abalandeli bakamnumzana Donald Trump oyingumongameli welemelika bazama ukumisa ukubalwa kwama-electoral votes edalele Congress lapho abangena khona ngodlame. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupresidenti Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.